sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umthethwandaba weConstitutional Court wakwele South Africa usuvumile ukuthi ulalele izikhalazo zikamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli walelo lizwe, okutsho ukuthi baseyikubotshwa okwamanje njengalokho obekukhangelelwe. Iningi lithi kufanele uhulumende avule ezinye njalo indawo emphakathini ezokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona elokhu imemetheka elizweni. Siqoxa lamabandla ezombusazwe ngemkhankaso yawo yokhetho olukhangelelwe ngo-2023.
Tshinjima iyedlula ukhetho lolabantu abahlala belukhangele. Uzananzela ukuthi iZimbabwe ibiyikivota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu ema-Tweeland abakabhenefithi kumbe abakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba weConstitutional Court wakwele South Africa namhla uvumile ukuthi ulalele izikhalazo zikamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli walelo lizwe, okutsho ukuthi ngaseyikubotshwa okwamanje njengalokho bekukhangelelwe. Umnumzana Zuma ukhangelelwe kumaphambi kwaleli dale ngomvulo ekuseni mhla ka-12 ekuyonale inyanga, kulandela ukuphanyeka kwakhe isicelo kuleli dale esokuthi isigwebo asetheswayo sicitshwe. Wagotshelwa ukudonsa okwenyanga ezilitshumi lanhlanu entolongweni ngokweyisa iConstitutional Court ngemva kokumfumana elecala elokwenqaba ukuya kuma phambi kwezondo commission eyayidingisisa ngenkohlakalo esabusa. Umsakazo we-SABC utshengise umnumzana Zuma iphuma emzini wakhe enkandla namhla ntambama eqaqelwe ngabasekeli bakhe behlabela. Ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emphakathini kusasa. Okolunye udaba, umanyano weSADC wethule umbiko ukhuthaza ukuthi kube lokuthula elizweni le Eswatini kulandela ukutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe zisola ezithi kwephulwa kwelungelo loluntu yenkosi uKing Mswati wesithathu ngesikhathi abalwela ilungelo loluntu besithi amapholisa lamasosha ayahlukuluza ababhikitshayo. Iningi kobulawayo lithi kufanele uhulumende avule ezinye njalo indawo emphakathini ezokuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngoba isibhedlela sempilo United Bulawayo Hospitals kanye lesengutsheni zisandelwa. Lokhu kwenzakala inani labantu abatholakala belomkhuhlane lo likhuphuka amalanga wonke, njalo ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi sokulabanye njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amane 1442 abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus labulala abangamachumi amathathu lantathu 33 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lwezempilakahle luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu elaqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane ezedlula kancane amakhulu amahlanu 52,663 labulala abafika phose inkulungwane ezimbili 1,841. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane selisedlula amakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa 788,004. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leThe Herald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Sixoxa lo nkosazana Debra Mgasa Isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izidaladini ebulawa yiVendors and Traders Association ngalolu daba.
Lockdown lekhefuye ikhona inenyezelo esikuze ngohulumente, kodwa singananzelela vela abasuthela emalokishini akubona ngathi lokhu kufanana ngoba abantu balokhu bekuabantu balokhu bengena emadrobheni besenza ibhizinesi yabo ezindla kodwa bese bephuma-ke masinyani ngoba bezalelela yena leyi-30,000.
Zwile njalo ukuthi abanye abathengisayo bathi bafuna ukuthi ngabe bona bamukela lowo mjovo bebuye abantu bezobahlaba. Bone ani bayazuza yini isikhathi sokuthi bahambe bayelayina?
Yakhala sihile ukuthi nawajova ipesi injection ale ipesenti sokuthiwa kahambe empilo kumbeni e-UBS kumbeni embutweni kuyabakhathaza. Abanye bahamba ngama-wheelchair, abanye bahamba ngama-crashes. So kabenelisi ukufika ezindaweni ezithi abantu bavuka bebamba ufoni. So nxa ungela mota yakho ezakufana iye kuthiya khona ngale ngoko ekuseni ikinyezi vele wena usezito njathi njalo thi lesizingiselayo sobe sifuna ukuthi ngasathole ezindawo ezisekizani ntathe masinyane siphinde sibuyele tento ngoba sila phela ngokuthengi singatshonela ilanga umanye sitshonele sihamba sizomthatha sisiphelize isiye isiphelize futhi lapha sisithathela isikhathi. So siyacela ukuthi na usithi council lohulumente bafaka amajekiseni lawo asebejovile izini lami ngokwami mina mto ngajova angiyla izini kayiziyise kengiyibonayo. So ngiyakhuthaza ukuthi ngakuthi uhulumente uyayithela sibile sabe emakliniki eyifake izini lapho ethengisale emadrobheni la ukufakwa kahleni kube nabantu
Lo Nkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxela ekoBulawayo. Amabandla ezombusazwe athi aqhubeka ngenhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka-2023. Njalo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa usichasisela ngokwenziwa libandla lakhe.
Sisebenzisa amabala okugcigcwiza esithi CCC, Citizens Convergence for Change. Lokhu kusithi ukuthi abantu bangaphungi ukukhangela ba ngokubuka izinto ezimbi. Abantu sesifikile isikhathi ukuthi labo basukume, batshengisele, benze konke okuvunyelwa yi-constitution ukuthi uma into ingayisiyo abaphume bayihoze, bangene ku-street, babhala amaphepha, batshengise, benze konke kodwa bengafaki udlame, kwenzela ukuthi abantu bonke baphume kumaprovinsi wonke angithena athi kwaqa uma selanda izami izami izabaleka njengovudla yesukela emlindini. Asifuni ukubuswa njengezigqili, njalo asifuni ukuthi abantu basebenzise amaqhinga okutshontshela abantu ingqondo. Kathesi nampo behlulekile ukufeza ngitsho le nto eyodwa bakhampena batshontsha ama-election ngo-2018 sebephelelwe ngamaqhinga. Thina sithi abantu sebefanele kathesi bayirejista ukuvota, hatshi ukurejista ukuthi abazaphiwa imali. Imali leyo bazayithatha ngaphi? Bona vele besehluleka. Vukani mahlabezulu, lingoswa ngotshani njengamazambane. Lingabantu elafiswa ngubaba uNkomo ukuthi vukani lizenzele, khulumani lisenza, hathi ukubuka.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxelaye ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi bawuqhuba njani owabo umkhankaso.
Ngiyabonga dadewethu. Ibandla leMthwakazi Republic Party liphakathi wohlelo engathi kuluhlelo olungajwayelekanga kupolitiki yelizwe leZimbabwe, ipolitiki ephathelene lokuthi sifundisa abantu bakithi ngobuzwe babo ukuthi imthwakazi kulilizwe elizimele lodwa from iZimbabwe. Kungokunjalo sibafundisa ukuthi okwenza sibe phakathi kwalolu hlupho njengabantu bakomthwakazi ukuthi asikatholi uzibuso wethu onguye esingathi mase simtholile abantu bakithi bazakhululeka lawo babenefit elizweni labo. Yikho ke ngithi mina olwethu uhlelo kathesi aluqukethe kumba luphathelenanga lamavoti kuphela, i-self-determination ukuthi abantu bakomthwakazi balilizwe njalo elahlanganiswa lelizwe leMashonaland ngo-1923 ngamakhiwa okungela sivumelwano phakathi kwabantu besintwini labantu besishoneni. Kwazothi ngo-1980 iBritain layo yabuya yasihlanganisa leZimbabwe, singathandanga ukuthi kube njalo. Kungakho ke ngisithi ethu indima iyedlula ukhetho lolabantu abahlala belukhanyela uzananze ukuthi iZimbabwe ibiyikivota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu bemathweland abakabhenefithi kumba bakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Elingathi yizo ingxaki elidibana lazo yiziphi?
Amabandla aophozayo anjengathi imthwakazi Republic Party lamanye amabandla, iZANU-PF iwenzela kube nzima kakhulu ukuthi bakhankase bangene ebantwini. Isikhathi esiningi bafika nge-COVID-19 kodwa sibabona bona besenza izinhlelo zabo. Uhulumende lowu esibopha ngezikhathi eziningi itholakala esibopha esithi singabantu abangalandeli izinqumo. Uzananzelela ukuthi case yamalunga ethwa ngu-9 ahlala 2 months egami bebotshwe ngo-March iyaqhubeka iya phambili, kanti amanye amalunga ethu aqhubeka ebotshwa kwesinye isikhathi ebotshelwa indaba zoyenza ze-lockdown ezilokwenza lama-mask lakho konke okunye. Sikhuluma kuzofika namhlanje ngomuntu ofunakalayo ebandleni leZANU-PF, ngifunwa ngamapholisa ukuthi ngize ngingazi lokuthi bangifunelani. Kanti ngakwenye incele futhi ibandla lethu liyenza ama-inroads amakhulu endaweni eziningi. Sinanzelela ukuthi Plumtree ngale kubo bulilima abantu sebesijabulela kakhulu, sesiphakeme. Kuyatshengisa ukuthi silibandla elikhulayo njalo silibandla eselithenjwe ngabantu bakomthwakazi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngamakhalanga, ngabesitongeni, ngabesivendeni, wonke umuntu sephakama ukuthi nanti ibandla labantu. Sesibonile futhi khona le kubo Midlands sesile support enkulu, kubo Silobela, kubo Lowagwelu, abantu kubo Jombe bayaphakama baphakamela ibandla labo. Kanti la kusendane ezinjengabo Binga sesibone abantu bephakama futhi besiza bezojoyina ibandla labo, okuyinto esisibonisa ukuthi hayi abantu sebethethe ithemba labo balinika imthwakazi Republic Party, ngoba bebonisa ukuthi ibandla elinjengeZANU-PF lebandla leMDC abasabathembi, ngoba la mabandla omabili aze ukuzophuca abantu bakomthwakazi abathathela ama-resources abo, angabenzi nje abantu abangufanele ukuthi ngabe lawo bayingxenye yeZimbabwe. Yona iZANU-PF leMDC nxa bekhangela abantu besiNdebeleni babona abantu bokusetshenziswa nje ukuthi kungadlula ukhetho bese bebadamba, siphile nje njengama-second class citizens ezweni lethu.
Lingathi uxhaso elilalo elizweni luningi yini? Siyayisibone olunye ebulenjini, ngabantu abavotayo yini labo?
Imthwakazi Republic Party emkhonweni weMathebeleni leMidlands ngathi mina kathesi iyalida kuma-political parties wonke akhona eZimbabwe, ukugqela yona iZANU leMDC. Imthwakazi Republic Party ihamba phambili. Umahluko osiwulethayo phakathi kwabantu bakomthwakazi ongalethwa ngamanye amabandla yikuthi silibandla kuphela elikhuluma ngoku-empower abantu bakithi politically, liba-empower kwezomnotho. Uzolanzelela ukuthi iMathebeleni leMidlands kuyindawo enothe kakhulu kwezenjiwayo, esingathi golide lama-minerals wonke ongacabanga, ama-tourist attraction centers lakho konke. Kodwa lo mnotho awudliwa ngabantu bakomthwakazi, udliwa ngabantu beMashonaland kumbe ngithabe eZimbabwe. Silibandla eseliphume edandalaz lama egcekeni lafundisa abantu ukuthi hayi kusamele siphakame sizibuse ezabelweni zethu, umnotho wethu udliwe yithi thina abanikazi bawo. Sinanzelela ukuthi 60% of ama-resources aphethe ilizwe leZimbabwe wonke avela emkhonweni weMathebeleni leMidlands. Kungakho-ke abantu sebeqalisile ukusizwisisa, sebeqalisile ukusukuma beme lathi besilandele, ngoba bebona ukuthi silibandla libandla elingalandanga kuzopolitika kodwa silibandla elibuye ukuzobakhulula phakathi kwalolu cuku abaphakathi kwalo okwedlula iminyaka engu-41 ilizwe leZimbabwe kuthiwa liyazibusa thina ngapha emkhonweni emaNdebeleni singabantu abasancindezelekile kakhulu.
Lowo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. I-Studio 7 isanda ukuxoxa lebandla leZANU PF lona elithi liqala ngokugxila ezabelweni lapho elakha elithi ngama-cells awokuqinisa leli bandla.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown sokuzilethele ubunzima ngoba zingasoze zenelise ukungena emadolobheni lapho ezithola khona imithi kanye lokudla okulentengo ephansi. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi lathola nzima ukufika emadolobheni nakenye lapho kuvalwa ilizwe kwakuqala okwadala ukuthi kube lukhona ukuthenga ukudla kanye le mithi. Unkosikazi Shelina Moyo oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi lokhu kuzaletha indlala emakhaya.
Ukudla kasilakho kwanele emakhaya. Ukuze sithole ukudla kumele sigade siye ezikhiweni lapho kulabantu abaningi ukuhlangana abantu abaningi ngoba imali asilayo ukuthi singathenga emakhaya ukudle kusanele ngoba emakhaya kunjani kuyadura izinto kazibambeki. So ikho kwenza ukuthi size suke emakhaya siyedinga ukudla esikhiweni ngoba esikhiweni ngahamba izitolo ziningi ngiyenelisa ukuthi ngikhethe lapho kule price enganingcono ngiyenelisa ukuthenga ukudla okuzakwani ezizakwanisa ukuthi ngikudlele emuli yami ekhaya.
Amazwi la agcizelelwe ngukosikazi Bethu Mlilo esine njalo isakhamuzi sesitezi.
Lapho kumele sihambe khona kulapho esithola khona ukudla kumele siye emagwanda siye kobulawayo siye endaweni ezijiyeneyo siyasothi pho sizahamba sithini kade sokubisele labantwana emuva esikolweni bahleza abantwana asisakwazi ukuthi abantwana pho bazathini ngoba impilo yabo isesikolweni lapho kumele bavuse khona ingqondo kade sikwazaba lokuxhwala babe yizigangi babathini bakithi sithwele nzima bakithi ngalo mkhuhlane asikwalothi uzaphephela ngaphi.
Umnumzana Gabriel Luphondo oyisakhamuzi semawane uthi sokunzima ukuhamba kulezi nsuku ngoba ezinye izimota ngaphandle kwezinkampani ezupco zingasavunyelwa ukuthwala.
Izitolo lapho i-lockdown le iphambanise kakhulu ngoba izitolo sezivalwa ngo-3 kukathi 3 o'clock isikhathi sokuthi abantu sebehlela kathi sezitolo ukuthi khona bathengi 3 kusiyatshiya ama-4-5 isikhathi sokuthi ibhizinisi iyabe sihamba lapho. Manje nge-lockdown leyi yayisiphazamise kakhulu 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 kuthi lezi mota lazo ezokuyafika kwanda lapho esithatha khona amaphilisi imota kuhamba uzupho kuphela. Manje uzupho bahambe ebusuku badlula ngo-6 bangakuchiya ngo-6 vele sokumele uhlale uzohambe kusasa khonapho unamaphilisi ayabe sephelile.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi imbiko yokuvalwa kwelizwe ujume abaningi.
Ukudla i-lockdown le ifike njengaleyana yakuqala ijumile abantu. Abantu benabile bengasadingi kudla lokhana kokuthi babuthelele. Asazi ukuthi siza kwenza njani ngoba ukudla kutholakala emadorobheni phela. Abanye bavalelwe basemadorobheni khonale akusamelanga babuye emakhaya. Ngikhuluma amabhasi awasabuyi kulobuzima obunye obumangalisayo.
Ngaphandle kwalokhu uthi iningi lezakhamizi kalikahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gciwane.
Into ehluphayo abanye bathe sebesithi babuyele kwesivili umuthi ubungasekho. Abanye bathe sebesithi bahamba bayahlatshwa bafica umuthi ungasekho. Abanye bahlatshiwe amakhadi abawatholanga. Osekusethusayo ukuthi pho phezu kokuthi abanye abahlatshwa ngashiyo ntando yabo basweli imithi. Abanye abaphindwa ngashiyo ntando yabo basweli imithi. Abanye abalala makhadi obufakazi abantu bayakhohlwa.
Edolobheni leGwanda amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ayasilela njengakwezinye iindawo zelizwe. Umnumzana Wellington Nare isakhamuzi seGwanda uthi uhambe eklinika izolo elenjonge ukuhlatshwa lijekiseni waziswa ukuthi ayikho.
Usoya lijekiseni kutho ukuthi khona ma ingaqhuba ingekho eGwanda sabantu amakhesi amaningi kakhulu e-COVID-19 iningi labantu bazalelwa ngabengahlatshwanga. So isikhathi sokuthi ubaseduzane kwethu kwe-Bedbridge border kusifaka at risk ngoba vele siyazi kona kule variant yana e South Africa esilokho esilisana la engapheli kukhona ama variant amasha iCOVID-19 lokho ebuya nala aku risk kakhulu
ngolwesine umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko ukuthi uhulumende uthole amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngempela viki wathi amane ayizigidi ezimbili ayeza kunsuku ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Lamhlanje weziphathelane labesifazana sexoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana abahlala kwele South Africa. Ngesikhathi lelo lizwe seliqinise iziqondiso ze-lockdown yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 osokubangele ukuthi iningi labavela eZimbabwe limiswe umsebenzi. Lokhu kuthinta imizi emningi kwele Zimbabwe ethembele kulabo abase-South Africa.
So abantu basele nomsebenzi bona laba abathengisa emathilini labaphekayo kumbe begenzele izitsha ngale ngemuzi.
Kodwa singathi baningi kakhulu yini abavela eZimbabwe kuyibo abaphathe umsebenzi lo.
Abantu baseZimbabwe lapha eSouth Africa angazi ngithi ngithi badumba ukuthi babasebenza imisebenzi yena le yama-restaurant lamabhar. So iningi labantu baseZimbabwe abaningi basebenza kuwona la ma-restaurant. Yiyo i-field yabo abasebenza kuyo kakhulu. Ngombono i-COVID-19 abanye abantu bengabheka ngokwezempilo kodwa yini i-COVID-19 ngokwayo iphazamisa yonke into nje. Like ekwezempilo siyakubona abantu bayagula, abantu bayafika esenisa ukuthi bayafa abanye abantu kodwa ekuphileni nje labantu labo noma ungaguli u-affected i-COVID-19 ukuba khona kwayo isave ya-infected u-affected u-COVID-19. Ngawo noma ungabe ungaguli ulahlekelwe ngumsebenzi usugula la ngokucabanga ukuthi uzodlala uzophila kanje. I-COVID-19 ama-aspects amaningi empilo nje. So ayiyakuthi asikho ngokuthi uphila kuphela ukuthi umuntu uzogula. No, ubuningi okuphazamiswa yisiuba khona kwe-COVID-19.
Ungabaxwayisa uthini abesifazane abasebenza khona ngapho kwele South Africa ngalesi sikhathi?
Mina engingabaxwayisa abantu ikakhulu mina ngizokhuluma ngithi omama baseZimbabwe abahlala lapha eSouth Africa. Okokuqala ngizothi i-COVID-19 yinto ekhona sesiyibone sesiseminyakweni esibili siphile COVID-19. Yinto ekhona. Abantu abalandeli imigomo nale ebekwayo ukuze sizame ukuthi sizivikele njengabantu ukuze futhi le misebenzi yethu ephelayo iphinde ivuleke sisebenze abantwana. Kumele thina kube yithi silandele imigomo ukuze igciwane le-COVID-19 lingathi liyehla. Njalo uma kubuya ukuthi abantu bazahlatshwa behlatshelwa igciwane leli lapho ukuthi bevikeleke. Abantu abangabi lenkulumezo ezingeceleni mayelana nokuhlatshwa kwabantu. Abantu abahambe bayohlaba sile ndlela ngoba sivumile ukuthi sihlatshwe singabaZimbabwe lapha eSouth Africa. Abantu abahambe bayohlaba ivaccine ukuze ukuthi sivikele sonkeni nempilo iqhubeke i-economy yendawo yayo ukuze siphile.
Lowo ngunkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Sihlaziya ukwenzakala kwele Swaziland.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga babugande, ngiyabonga njalo lakubalaleli bakho. Ngisithi salibonani lonke.
Ungasela ukuthi ubona njani okwenzakala eSwaziland nxa sikhangela ukubana
inkosi iphakathi kobunzima okuthiwa ubangelwa ukuthi kayiphathi kuhle abantu. Ukubona njani wena?
Siyakuzwa njalo silalele lathi zona izindaba lezo eziphuma eSwathini. Siyezwa njalo ukuthi abantu bayakhala bathi ke baphathwanga kuhle. Empeleni khona kuvele akuqondanga ukuthi abantu bangaphathwa kuhle. Abantu kumele ukuthi baphathwe kuhle, ikakhulukazi ngaphansi kombuso wobukhosi. Yikho kodwa ngilawo kakhulu engingawathi mina ngama-point, ngoba kathesi silama-points lawa esiwezwayo, kumbe ngithi amaphuzu lawa akhulunywayo kakhulu, kodwa eceleni lobukhosi singezwa lutho. Kanti-ke le mpilo nje yakhona ngale, hhayi angilalwazi ngayo kahle. Loba nje mina ngikholela ukuthi inkosi yona kumele ukuthi iphathe kuhle abantu, akumelanga ukuthi abantu bahlukuluzeke ngaphansi kobu.
Lapha manje singasola ubukhosi kumbe sisole umuntu oyinkosi?
Babugande, ungakhangela kakhulukazi empeleni ubukhosi bungeke busolwe. Kodwa ke umuntu, nxa kuyikuthi umuntu wenza izinto ezingalunganga, lo muntu nguye okumele ukuthi asolwe. Ngoba kathesi kunje asiyondaba yobukhosi, ngoba kathesi kunje kuma democracy wonale esikhuluma ngawo, kuma elected leaders wonale abavotelwayo, kuneke emazweni lapho abantu abadubeka khona. Kukanti ke ziningi futhi indawo lapho kulamakhosi khona. Kathesi silabo Dubai bonke laba, abantu bahlezi kuhle khona ngale baphethwe ubukhosi. Kanti ke futhi silezindawo eziningi kakhulu abantu abakhala khona ngama leaders zona lavotelweyo. Pho ke ngalokho angeke sisole ubukhokheli, kumbe ngathi mina ubukhosi, kumbe ngithi ukuvotelwa, kodwa sisola lo muntu oyabe phethe abantu ngendlela engasiyo. Ngibona sengathi abantu bakithi khonapho labantu bonke jikelele kumele ukuthi bakunanzelele ukuthi khona ukuphathwa kwabantu kuya ngomuntu, hathi ngobukhokheli obukhona engingakuthi mina ubukhosi, kumbe wona lama democracy okukhulunywa ngayo lawo. Manenga amazwe kathe siyavele ethwele nzima, abantu bethwele nzima beyibo abathi bavotele lowo muntu. Pho-ke ngalokho-ke ngithi hhayi, akumelanga sisole ubukhosi, kodwa kumele sisole umuntu nxa kunguye ongaphathi kuhle abantu.
Khonokhu okwenzakala eSwaziland akusoze kube lo mthelela na wokuthi abantu basole bona ubukhosi?
Khona impela kulawo umthelela sivile, ngoba abanye abantu kathesi ubezwa sibe sithi hhayi, into zobukhosi lezi zimbi, ngoba kabakwazi ukwehlukanisa ubukhosi lalabo abantu abaphethe ubukhosi. Yikho-ke ngaleyo ndlela babe sibesuka sibebambanisa. Kodwa okumangalisayo nje, wana njilo nje ukuthi khona okumangalisayo ukuthi kuma-democracy wonala bakhona abantu abathwaliswe nzima. Silama-leaders kuma-democracy zonala ahlale iminyaka esifika kumashumi amane, sikhangele khona phezimbapho kade kuvotwa, kodwa abantu bekhala insuku zonke bethi bona kabaphathwanga kuhle.
Okokugcina, ungavaleli sa abalaleli
abantu bakithi mthwakazi omuhle, ngiyazi ukuthi kathesi zinengi izindaba esizizwayo ezivela kuboSwaziland. Ngiyazi ukuthi abantu bakithi abanengi abanye sebecabanga ukuthi hayi, umbuso wobukhosi kusho ukuthi kawulunganga. Hayi, umbuso wobukhosi ulungile kakhulu. Yebo, kungaba lo muntu njengobana sikhona la kuma democracy zona lokuthiwa intando yabantu, ukuthi bakhona abanye abantu abathi lingababeka ezihlalweni babe sebesenza izinto ezingasi. Kodwa ngalokho-ke angeke sisasole umbuso, sehluleke ukuthi sehlukanise phakathi kombuso lobukhokheli. Yikho bantu bakithi-ke ubukhosi yinto eqakatheke kakhulu. Ubukhosi kumele bube yibukhosi babantu, inkosi ibe yinkosi ngabantu. Nxa inkosi ilamba, abantu bayo kumele balambe. Nxa inkosi isutha, abantu bayo kumele basuthe. Yibo ubukhosi esibaziyo lobo.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi yecubungula ezamasiko, ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela. Umthetho wandaba weConstitutional Court wakwele South Africa usuvumile ukuthi ulalele izikhalazo zikamnumzana Jacob Zuma ongumongameli walelo lizwe, okutsho ukuthi kaseyikubotshwa kwamanje njengalokho obekukhangelelwe. Iningi lithi lifanele uhulumente avule ezinye njalo indawo emphakathini zokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19, yona elokhu imemetheka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.